Abasisele iqembu leMushuwane Stars uBlessing Phiri kanye loEvans Kadema ukuthi abalitshayela emambuleni abeqembu leFC Platinum Elvis Moyo kanye loNeva Tikere. Limpumela isho ukuba iqembu leFC Platinum selithiwa ngemiklomelo emibili ngamaqembu abalitshayela iChicken Inn kanye leLewange, wona okuyiwo mabili kuphela asenqobe kuyo yonke imidlalo emithathu esidlalwe lonyaka kusigaba sePSL. Iqembu leChicken Inn yilo elihlezi phezu kwengalane lemiklomelo yethobamo nomunye, okulinani liphethwe liqembu leWange, kodwa abafana beChicken Inn bahlezi phezulu ngoba behlohle amagoli ayisikhombisa bahlohlwa kanye, ikanti abeWange bahlohle amagoli ayisithupha bahlohlwa kabili. Iqembu leFC Platinum lihlezi endaweni yesithathu lile miklomelo eyisikhombisa. Kusenjalo amaqembu alandelwa ngabaningi elizweni athele Dynamos kanye lele Highlanders aqhubeka eqhuba nzima njengoba womabili ekhe phansi emidlalweni yangempela viki edlileyo. Iqembu leHighlanders litshaywe nge-2 kanyanga leChicken Inn kuthi iqembu leHighlanders lona linqotshwe nge-3 ka-1 liqembu leHarare City. Limpumela ishiye iqembu leDynamos lile miklomelo emithathu, City leHighlanders lona lile miklomelo emibili ngemva kwemidlalo emithathu. Iqembu leHighlanders libhekane loduo lokuba abadlali balo bakhalele umsebenzi ngesikhathi kulungiselelwa ukuqala kwemidlalo yalonyaka, njalo umqeqeshi walo uMadinda Ndlovu kuthi ungadlali kwabo kuhle kuyisibonelo sokuba kabalungiselelanga ngemfanelo.
Iqembu leHarare City lisikhulele njalo, ngizaphinda ngitsho njalo ukuba ukungalungiseleli ngemfanelo imidlalo yalonyaka yiyo imbangela yokungadlali kuhle kwethu. Impumela le iyisibonelo esokuba asingeke sichube kuhle nxa singalungiselelanga ngemfanelo, njalo ifana lecilongo elikhala litshela wonke nje olilunga leqembu ukuba kumele sivuke emaqandeni.
Emdlalweni walo olandelayo iqembu leHighlanders lidlala lele Triangle lona ile miklomelo emine ngemva kokunqoba kanye laba ngutshikilo bhanqa kanye lanqotshwa emdlalweni wowodwa. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe liphindisele ukuvinjelwa ukuyadlala kumidlalo yokudinga intshantshi zezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni laseNgilandi lonyaka elakwenziwa nele United Arab Emirates nyakenye ngokutshala eli qembu lezivakathi kwimidlalo emithathu yohlobo lwe-One Day International. Kusele umdlalo owodwa ozadlalwa yilawa maqembu kusasa, okutsho ukuba eleZimbabwe yilo eselinqobile loba lingaze linqotshwe emdlalweni wakusasa ozaqhutshelwa enkundleni yeHarare Sports Club. Emdlalweni wakuqala odlalwe ngolwesithathu olwedlileyo iqembu leZimbabwe linqobe ngama-wicket ayisikhombisa, kwathi kowesibili odlalwe ngolwesihlanu linqobe ngama-runs amane, kuthi kowesithathu odlalwe ngensonto linqobe ngama-runs alikhulu lamachumi amathathu lanye 131. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanjini.